honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe kusebenza kuhambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi vuyanini ekhothi mhlakazibane vuyanini ekhothi mhlakazibane kabasaripoti emapholiseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululekile uma idale lifuna ukuthi babuye ekhothi bazayenza ukubathumela amasamanini kungenxa yokuthi laba obathuthisi bathe sebecele imvumo yokuthi bathuthise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala imvumo naleyana so imvumo yakhona yiyo sebeyidinga so manje ukuthi manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwakuvele beqaliselane bengala mvumo yangkhona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu yinkho sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sinemvumo yangkhona.